zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Vuganja nimthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuvamile kakhulu ukubona abantu emalokishini bezihambela nje bengagcize eqhakala bengagqokanga amamaski.
Iningi likhathazekile kakhulu ngokukhuphuka mahlayana kwenani lasebebulewe yi-coronavirus kanye lasebebanjwe lumkhuhlane.
Udaba lolu lushayisa ngovalo olumali sayo, ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane lasebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga.
Uzulu uthi ukhathazekile njalo ngabantu abale coronavirus abaqhubeka bebaleka kuma quarantine centers. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kungelani lokuthi uMongameli Mnangagwa usesungule uhlelo lokulwisana le corruption. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi likhathazekile kakhulu ngokukhwela mahlayana kwenani labantu asebebulewe yi-coronavirus kanye lasebebanjwe lumkhuhlane eZimbabwe. Inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele ngabantu abahlanu ngomgqibelo laya kumatshumi phose amabili 18. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abathathu abafunyanwe belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus elizweni laya phose kunkulungwane 985. Asebesindile labo sebekhwelile baya ku-328 ngemva kokusila kwabayisishiyangalombili izolo. Ebantwini asebefile idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabayisishiyangalombili lilandelwa ngelakobulawayo ngabayisikhombisa. Phakathi kwabangamatshumi amane ababanjwe lumkhuhlane ngomgqibelo abalitshumi lantathu bekuyizisebenzi zezibhedlela njalo ezilitshumi zazo ngezisebenza esibhedlela sempilo kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Konokana kuzivezela sobala ukuthi izisebenzi zethu ezisebenza egatsheni lwezempila kahle kazivikelekanga kuhle. Ngoba nxa sithi siyananzela uyafika ukuthi lanxa ufika ezibhedlela abaningi bangkhona baye begqoka ama-mask begqoke lama-gloves. But sibe sesisitsho ukuthi umuntu lwana yi-frontliner kumele ukuthi bagqoke lana ama-overalls esiwakhangela ukuthi abe yiyo abavikelayo sibe 100%. But iningi labo kalikho protected. So sikhuthaza uhulumende ukuthi avikele izisebenzi leziyana ngoba yize ama-frontline first line civil law for abantu esingathi kubona basengozini. Njalo uzananzela ukuthi abaningi babo ngenxa yokudubeka esiyikho khona elizweni basuka bagade amabhasi. Khonokona sibe sesikhangela ukuthi nxa behambe ngamabhasi kumbe ngawe public service kumbe ngakazukho kwabanye abantu, nxa kuyikuthi umkhuhlane ususabalala usungena kibo kakhulu bona omongikazi labomongi, khonokona sokuzafaka ilizwe phakathi kohlupho olukhulu. Sibe sesisitsho ukuthi kutsho ukuthi laba abasebenza khona vele kabavikelekanga nje, sesikhuluma nge-environment yangkhona. Ngoba nxa uzafika ukuthi sibhedlele sodwa kubanjwa abantu abangu-18 abale coronavirus, khonokana sokusengisela ukuthi kambe kuza kuhamba njani nxa abantu bonke labo bongu-18 bethe baba in contact lezi muli zabo baba in contact labanye abantu abagada labo amabhasi, njengoba siyakwazi ukuthi iningi labo lihamba ngamabhasi akaZulu.
Abantu abanengi dube sizwa kuthiwa kabagqoki mamaski bawagqoka kuphela nxa bebona amapholisa. Yebo kunjalo yini?
Kuvamile kakhulu ukubona abantu emalokitshini bezihambela nje bengagcize eqhakala bengagqokanga amamaski. Abantu bakholela ukuthini nxa uhambe elokitshini ohlala kilo kutsho ukuthi ivirus kayikho, okuyinto erongo kakhulu. Size sikhangela futhi lanxa ukhangela emabhasini lapha akazupho nxa ungena akusasanitizer vele. Amabhasi amaningi esiwabona ngapha emalokitshini akusela amasanitizer. Ngokunjalo futhi kakusela thermo testing leyane yama-temperature. Kube sokusithi abantu futhi ngena ebhasini sokungazanithiwa imaski lana abayigqokela ukuthi izaba ipassport yokungena ebhasini. Engavela angena umuntu useyehlisa useyifaka ngaphansi kwentamo. Sibe sesikhohlwa ukuthi nxa usithi uyananzela ucwaningo olwenziwa emazweni anjengabe-United States of America kuyavela ukuthi i-virus liyani singaba lakho ukuthi ihlale emoyeni. So nxa usuthe wakhipha-ke imaski yakho laphana usuzifaka engozini ngoba ezilonga abantu sebengenile ebhasini baye be-75 more than 75 people. So ngenzakala ukuthi bekhona omunye umuntu ola i-virus liyana nxa ephefumula khona phana la engafakanga imaski, la ungafakanga imaski usemukele ukuphefumula kwakhe lokuyana. Yikho kuzenza ukuthi kusabalala kwegciwane kube kuningi nxa yokuthi abantu sicabanga ukuthi igciwane ungavele ugaxe imaski yakho ngaphansi kwentamo ungasavala ngamakhala lomlomo, hayi ususefu. Njalo abaningi bakubona ngazantiwa igciwane liba khona nxa ipholisa lalo seliseduzane, yikho ubona sebefaka imaski nxa sebebona amapholisa. Siyakhuthaza kuzulu ukuthi nxa uvele uphume zini wakho faka imask, uvala amakhala, uvala umlomo ukuze ube safe. Sibe sesikhuthaza njalo i-public transport system le yabo zuphu ukuthi bangayekeli ukusanitize abantu ngenxa yokuthi omunye ngangena la i-corona nalana ihamba ibamba izitulo ihamba ibamba insimbi leziyana. Abantu abaningi bazaphuma belayo ngoba uyafika ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayase bethwele laphana baminyana. Osokusenza ukuthi lanxa umuntu elayo ngakubamba ngemuva ezigqokeni laphana uzohamba la uyithwele ngezigqoko usiya la emolini yakho.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eBulawayo Progressive Residence Association. Kunjalo nje uZulu uthi ukhathazekile njalo ngodaba lwabantu abale coronavirus ababaleka kuma quarantine centers. Iphephandaba leSunday News lithi ngolwesihlanu kulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane lo ababaleke lapho ekade behlaliswe khona eBait Bridge. Abane babo batholakele babotshwa. Amapholisa atshele iphephandaba linye njalo ukuthi elizweni lonke kulabantu abedlula amakhulu amabili 225 asebebalekile kuma-quarantine centers. Abangu-29 kuphela yibo abatholakeleyo babotshwa. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi bakhathazekile kakhulu ngalolu daba.
Udaba lolu lushayisa ngovalo olumangali sayo ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane plus sebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga. Ngakho lokho akusiphathi kahle lapha eMatsar kumbe lelizwe lonke nje ngoba laba bantu ikakhulu nxa sebefunyanwe belalo umkhuhlane kababekezele bahlale khonapho. Siyakwazi ukuthi siyezwa ukuthi indawo zakhona lezo kazi zinhle kodwa vele akumelanga zibe ngamahotela phela, zindawo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Kuswelakala imfundiso enkulu kakhulu ebantwini laba ukuthi kungani befakwa kulezi ndawo. Ayisizo ndawo zokuthi bahlukumezeke, yindawo zokuthi bona lalaba abakibo ababathandayo baphephe emkhuhlaneni lo. Qakatheke kakhulu khona lokho ngobana nxa sebebanjiwe ngikhuluma kunjenje, sikhuluma kunjenje njengamanje bayawufafaza lowo mkhuhlane, abantu baza kufa njengempukane ngenxa yabantu bona labo. Ngibone ngathi sibili hayi sihlalele evalweni liqiniso lelo. Ungabona umuntu mzethi ngivela eBait Bridge ugcina usethuka sosithi hambela khatshana laye ngoba kawukwazi ukuthi uke wahlangana labantu laba yini. La mabhasi asegcwala lanani, hayi hayi into la isiphathi kahle isithelela uvalo iyethusa.
kuyini ongakuxwayisa izihlobo zabantu laba ezithi zisahlezi zibone umuntu thuthu sefikele ngekhaya?
Mina engakuxwayisa ukuthi laba bantu kabamangalelwe, babanjwe, babuyiselwa. Sekukubazonda yikho ukubathanda ke khona lokho. Umuntu angafika kwami ethi ubuyile ube 10-10, kumele nje ngigijime ngehle ngiyebamangalela kuziphatha amandla eziseduzane. Ngike ngabona lapha eGwanda omunye efake umbiko wokuthi bakhona abantu abathize elokitshini okuthiwa ispiscop, waze wafaka le namba yendlu laba bahlala khona ukuthi benziweni. Abantu abaphumela egcikeni kabachaze ukuthi lapha nangu umuntu ubuyile, ubuye ngandlela bani, amangalelwe abuyiselwe ayigcinwa aze aphole nxa ephola. Kungangcono nxa kusehlula kuhambe yena yedwa kungabi bonke abantu. Ezindlini zemakhaya asibamangaleleni laba bantu nxa sibathanda sibili, lathi sathanda ukuphila ayisiko kubazona. Yikubathanda kakhulu ukuthi balondoloze impilo zabo lezethu, ngoba singabayekela imizi izavalwa ngamahlahla. Mina lo engikhulumayo ngingakubona ungitshele, ngazi kumbe uyisihlobo sami kumbe uyini yami. Eqinisweni ungangizolela kodwa zahamba nje kumangalela, uzangibonga xa konke lokhu sekwedlule, nxa sithe sasinda sasila kule imbubhiso yalo umkhuhlane.
Umnumzana Thande Kosintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni leStudio 7. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo ekupheleni kwenyanga kungelani lokuthi umongameli Mnangagwa usungule uhlelo lokulwisana le-corruption ngomgqibelo. Omunye wabantu laba umnumzana Jacob Ngarivume, yena okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe, uthi njalo ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa uhulumende engala ukubapha imvumo. Abanye abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bathi bafuna uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF besuke embusweni. UMnangagwa yena usungule uhlelo athi ngolokulwisana lenkohlakalo ngomgqibelo olubizwa ngokuthi National Anti-Corruption Strategy. Uthe kumele kubotshwe wonke amasela amakhulu lamancane, njalo wasola insakavukela yokubotshwa kweziphathamandla zikahulumende kodwa ziphinde zikhululwe, okubizwa ngokuthi yi-catch and release ngesiNgisi. Ucele abezombusazwe kanye labenhlangothi ezizimeleyo ukuthi baphatheke kumizamo yokulwisana le-corruption. Abanye bathi ngokwethula lolu hlelo uMnangagwa uzama ukuthabisa abantu ukuthi bengaphatheki ekutshengiseleni okuza kwenziwa mhlaka 31 kulinyanga. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi kungumlando womuntu wonke ukulwisana lenkohlakalo.
Esingeke sikubalekele ukubana elizweni kule corruption, and i-corruption yangkhona ilokwethusa, and i-corruption yangkhona ayikho uhulumente kuphela, isiyinto esitholakala yonke ndawo. And sisho njalo sithi la private sector lata abantu seyenza le corruption. Corruption sokuyinto esihlala ngayo njalo siphila ngayo. Idola likhona, nxa silikhangele silibona ngesuku ngesuku, kodwa idola esilalo eZimbabwe asilo dola elithi khathesi singathi lingabe likwanisa ukusustaina i-wage bill yama-civil servant. Yalo singakhangela kuhle kuhle ukuthi ekuqaliseni sisebenzisa idola ngo-2009 ama-nostro accounts amabhenki ayele mali edlula 14 billion. Eyimali eyabuya eZimbabwe Atisiti ya skangile nuti after 5 years zisenza le mali. Ezimbabwe sasa circulator less than 4 billion. Ocho wana 10 billion ya nkwa sasa 7 siri ya puma ya ngapendu njalo. Unga kangela atesi ama nostro account ama bank. Ala ayo imali njalo. Uti sustain economy. Economy tifuna kusekleta kutisiwe rikumile. Kutile kutile isa ya kusekleta something like 3 billion. And leo 3 billion asilayo in US dollars lower in reserve currency. Imali for the seed plate. So nwaska ngele katesi. Siyavuma yesu kule corruption. And the corruption yonke kuna ngendao. La ukulumende kufuza ekte kakulu ngendao ya corruption. Kakulu enumonga meli. Kufuza ekte corruption. E ukulumende njengu baba. Westizu njengu mkokeli. Kufuza abone kuti. Ya kondisa. Anga lulazisi. Gavambe ya chaye ngoswazi. Kuze kumbe ngani ya konda. Ngoba ukwa de corruption. Iko kwenza. Into zwenzima. Ngoba bantu kwa zimutu bachelu kutindo ayenzakali. Ngoba kangela baebe kolisa.
Abongi labodokotela baphakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele baholiswe ngedola lemelika kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zikhala ngokufanayo. Ubona luphetha njani lolu daba?
Masikhangele umumo weZimbabwe kathesi abakufunayo angiboni lowa ubona uhulumende ngekwenelisa ngoba sikhangele ukuthi idola leAmerica kube likhona litholakala eZimbabwe kufuze kube leproduction ngoba idola leAmerica lingatholakala nxa siexport kodwa ungakhangela kathesi sikhanya siimporta okudlula uexport. Sikhangele kwezenombolo sibili iZimbabwe ithola between 80 and 100 million esithi imali eyithola ngenyanga inyanga from a diaspora remittance. Ungakhangela leyo mali yonke ingaphelela njaye emafutheni epetrol kuphela. Singakhangela imali esiyithola ngama-export esiwenzayo yehlile kakhulu ngalesi sikhathi se-COVID ngoba amabhoda amaningi ade valiwe kodwa besi-importa into eziningi ngenxa yale COVID. Ungakhangela leso simo kukhombisa ukubana i-US dollar asiyitholi njalo ungabakwazi ukubana i-US dollar esilisebenzisayo eZimbabwe vunyelwanga ukusebenza nge-America nxa lingashoda kula ngendlela esingayithola lona ngalo ngaphandle kokulithenga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ecingweni ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ithi abasakhulayo bebandla leMDC Alliance benqabele ukuhluthuna kwe-ofisi yabo eGwegwe ngabasakhulayo beMDCT. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende sexwayise ababalisi bonke ukuthi kumele baqale umsebenzi mhlaka 28. Ababalisi bona bathi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Soko isikhathi senovalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Albonani basakazi bestudio 7 kunye nabalaleli, mina ngibengicela ukubuza ukuthi kanti eZimbabwe thina why singavunyelwa ukwexercise ilungelo lethu njengakwamanye amazwe? Kwamanye amazwe siyabona abantu nxa belento abakhonona ngayo bayahamba emapholiseni bacela emapholiseni ukuthi bafuna ukudemonstrate, amapholisa kube yiwo abakhokhelelayo ekhangele lusile kuphela ukuthi kakula muntu ozaviolate i-demonstration leyo kumbe abantu labo kasoze banjani bayenza ukuganga endleleni abantu bademonstrate peacefully bethula ama-placards abo lapho Zimbabwe why kungenzakali? Kodwa iconstitution yeZimbabwe sizwa kuthiwa iyavumela ukuthi senze i-demonstration peaceful. Why nxa sisithi siyademonstrate sichayo? Sichayelwani kanti i-government isenza iyesabana abantu bayo kanti yenza ukuthi abantu bayo ingavumeli ukuthi ba-exercise ilungelo labo lokudemonstrate. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7.
Salbonani, salbonani basakazi nabathandi be Studio 7 lono khuluma uGift Sonduku for Wandofu lapha neplanthe endaweni yokugama. Basakazi bengicaba ukuthi le audio yama ingahamba iziye fika kumqondisi moyo oqobo le MRP. Ngizwile statement sabo besithi bona begoguzela abantu ukuthi bengazibandakanyi nombhikisho lo wamhlaka 31 July. Basi confuse thina ngoba iqembu esilizileyo liphumela phandle lithi lona alihambisani nalombhikisho. MDCT eka makhupu. Siyakwazi sonke vele ukuthi umakhupu senyeswa yizano lomnangakwa. So, male MRP sithi yona ayu support lo mbhikisho. Kusiya sembuzo ukuthi kathi umqondisi usukungenzeka yini labo basetshenziswa izano ukuthi bese confused. Ngoba bona umqondisi moyo kungathi vele ba confused. Ngicabanga one day bese sithi bona abahlangani vele intweni zeZimbabwe abangeneli kizo. Kodwa manje ngiyabheka izithupa abazithweleyo manje zibhalwe eZimbabwe. Ama passport abathwele manje abhalwe Zimbabwe. Ambona isikhona isithupha esibhalwe MRP. Ngikhumbula futhi ngesinye isikhathi umqondisi besithi bona amahlona vele abasebenzisani lawo. Kodwa ngathi ngibheka ama candidate abo kuma election laphana 2018 ngathola kulabantu baseMpumalanga. Omunye kwakungushiri bangikhumbula kahle. So bona bodwa basenza sibe confused ukuthi kanti vele wona lamadoda angumqondisi kuliqiniso yini ukuthi vele bavele bangama agent ezana uPF. Kanti why belwisana lama opposition alusizana uPF. Oh, every time bahlala be criticize uChamisa but asibezwa be criticize kakhulu izana. So sithi hayi umqondisi abake besiyekile kancane sihluphekile sonke asilamala silamsebenzi singabantu baseZimbabwe abame kancane ngiyabona.
Ngithanda ukulibingelela msakazi beStudio 7 ngibudewa lapha eQuiqua. So umkhuhlane lo weCovid nxa sokukhanisa ngale ndlela sufuna abantu baziphathe bangabi ngamahlongandlebe babe ngamaphikankani ngoba bazawuthela ugcwale indawo yonke babulalele abantu abangelacala. Loba sizwa kuthiwa abanye sibebalekile lapha babaleke khona labahambe khona bahamba beyospreada kanti umkhuhlane be ungekho lapha eZimbabwe la but nxa sokunje somane abantu baziphathe bazigcine bangaphumi bangayi ezintweni eziningi bazama ukuthi babe ngabantu abemiyo abazilondoloza abalondoloza impilo yabo bangenza inkani babe ngamaphikankani shiba sizaphela njengemelika. Imelika abapheleli abantu lapha besengakakubona kodwa ke ngenkani yabantu esinabo lapha bakithi shiba sazi. So sithi ngabantu bayaba lomoya kankulunkulu wokuzwelana ngoba umoya basebelawo ngokubulalana ngamthiya mayethi aqala kukhangela ukuthi kusikile inabe sebaleka ngabe kutshoni kanti ufuna ukubulala abantu. So asazi kodwa ke nxa sisizwa abakusebenzisayo abaningi ngathi nje amanzi atshisayo ukufutha kuyanceda kunathi amanzi atshisayo lana uhahaza empilweni ufuthe kuyanceda hhayi kutho ukuthi kunjengefuyo kwinto kakhona ukuthi abantu bazisile ngoba akula muntu welaphayo ngaphandle ukuthi uzinzihle ngakho lokho. Yikho lami engikuzwa bekubala nje ukuthi ukufutha nokunathi amanzi atshisayo kakhulu abe maningi wanathi incembu ekutheni ukuvuna 2 liters imini chayopeni filters echisayo awu ngawela kuthiwa kuyaphuma kubaleka. So ikwesi ukuzwa bekuthi but asikakuboneka thina kasikwazi sikabi lapha ikuzwa yingizwe bethi. Ngiyabonga msakazi.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usemise njalo ukuthengiswa kotshwala esithi kwenza abantu bephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus nxa sebedakiwe. Uhulumende omutsha weleSudan yena uthi usezavumela abantu abangasibo bokholo lwesimuslim ukunatha utshwala. Le yinto ebingavunyelwa kweleSudan kusukela ngo-1983. Sizi qibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngomkhuhlane we-coronavirus liqhubeka liqonga ngesiqubu esethusayo. Asebebanjwe lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezintathu 3.4 million kuthi asebefile bona bangu 137,000. Izabelo ezike zavula ezigoqela oTexas, Arizona leFlorida yizo ezilabantu abanengi asebebanjwa isifo lesi kulezinsuku. Siphume isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Kwavalwa abantu lapha eTexas bengathi balalela khonoko kuthiwa ngumongameli ukuthi akulalutho ngokunye nje okuyisiphepho okuzabuya kwedlule. Baba lazo nezingqondo, ama business azanga valwe, abantu babelokhe bezihambela nje belokhe besiyale besiyale. Kwaba lokuthi icosololo nje angithi kwase kubuya ke laphana kwase kubuya kuthiwa khona hayi kakuvulwe akuvulwa uvulwe masinyane. Thina ke abeTexas silokazena wethu sahle savula, abantu babuyele emabhawa lapha, babuyele ezindaweni lezi, babuyela kwabanjalo. Manje sokubonakala ngathi khonokho ukwenza njalo sekuzenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lapha eTexas khathesi. Mina idolobho engulo leli leDallas lidolobho elilabantu abangaba le 2,500,000 people. Iyekho ke kuphezulu kakhulu. Sike saba nendawo enye lapha egcina laba abadala okuzwakala ukuthi izisebenzi zisuke zashiya zabaleka khonapho, sezishiya isibhedlela sishiya labantu ngoba abanye babo sebebanjwe wona lo mkhuhlane. Yikho ke kukhanya ngathi uphezulu sibili kakhulu okukhanya nxa bebalisa imbheda yonke eye-ICU lezindawana zonke sezigcwala ukuthi sekufanele ukuthi bazame ezinye indlela zokuthi kuzuzakala indawo zokuthi abantu abagulayo bafakwe khona.
Amamaski bayawagqoka yini abantu khona ngapho kumbe balandela uTrump?
Lapha eTexas hayi, vele abazange bagqoke imaski laba bantu lapha. Kwakuyinto engasizi lutho. Ngiye ngikutshele nje ukuthi kule ndawo lapho engisebenza khona ngasahamba emsebenzini sasebenza indawo entsha. Yikho-ke umnikazi wendawo lo lapha uyasinxusa thina bekhampani yethu le uthi yena nawozani kuyabe kule grand opening bekunge-Friday. Yabona kulamaviki amathathu adluleyo i-Friday yakhona sibeseziziya-ke thina lapha sigqoka amamaski ethu lasibona ukuthi ungaphongungena lapha singazi ukuthi abantu bazabe banenga okunganani. Ngiyakutshela ukuthi oyedwa wakhona weza kimi wathi yena na I can't see your smile. Ngathi mina yeah you can see my smile. Uhamba njani? Wathi ufakeleni lokhu engibuza nge-mask. Ngathi mina hayi ufaka lokhu ngenzela ukuvikela wena lokuzivikela mina ngoba wena angikwazi ukuthi ubungaphi uvela ngaphi. Lawe kawungazi ukuthi ngivela ngaphi ngizivela wasevuma. Kodwa ke ngikutshoyo ukuthi indlu yonke uyokuphithizela kuyakhulunywa kuyanathwa kuyadliwa kuyenziwa yonke into imaski hayi. Balalela kakhulu 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 lokho kwakukhulunywa ngumongameli. Kodwa kungathi uyakhangela kulezi nsuku umkhuhlane lo uphendukile, hayi bonke abantu sebengathi bathi nili ngamamaski.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Iningi likhathazekile kakhulu ngokukhuphuka mahlayana kwenani lababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa yilo mkhuhlane. uZulu uthi ukhathazekile njalo ngabantu abale coronavirus abaqhubeka bebaleka kuma quarantine centers abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kungelani lokuthi umongameli Mnangagwa usungule uhlelo lokulwisana le corruption ngomgqibelo Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na asibeni sonke kweze kuseni kusasa.